sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje asebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,927 emhlabeni jikelele asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine 4,289,284.
Singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kaso bantu.
Abantu bapha imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende wokuthi useza siza inkulungwane ezingamashumi ayisitshiyagalolunye 90,000 elizweni elilezigidi lezigidi zabantu ezibhekane nendlala.
Umthetho nxa ukusukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo, ngoba ngwananzelela futhi lolimi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho obulawayo uqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni uhlala kusenzakala.
Amapolisa namhla abophe umeli weHarare West ejalene ephalamende olilunga le-MDC Alliance uNkosazana Johanna Mamumbi labasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lasikhombisa 37 asebesindekilo lalo. Lokhu lingabali ishumi lambili 12 labulala abane asebehloliwe ukuba balegciwane loba hashi eZimbabwe. Lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,927 emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,342,848. Uthi asebebulawe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 292,899. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,602,713. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezingamashumi ayisikhombisa 69,578 asebefunyanwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,403 kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 23,978. Abantu bapha imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende wokuthi uzasiza inkulungwane ezingamashumi ayisitshiyagalolunye 90,000 njalo kuyizizalwane zeZimbabwe uqobo elizweni elilezigidi zabantu ababhekane lendlala. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezenhlala kahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima wethulela umbiko emhlanganweni lentatheli zindaba owethula okuhlaziywe edale labaphathintambo owe media cabinet briefing. UMavima uthi abakhethiweyo laba bezotholiswa amakhulu amathathu amadola $300, njalo limali isikhuphulwe isuka kwangamakhulu amabili $200.
Sixwayise ngabequla labaphathi ntambo ukuthi senze inhlolisiso ejulileyo ukubona ukuba labo bantu okumele batholiswe imali ngaphansi kwendlela esizisebenzisa ukudinga abaswelayo laba uyizizalwane zaleli lizwe uqobo. Sibuyeleke kulelo nani ebesilalo ekuqaleni, sasesivumelana okwamanje ukuba abayi 90,000 laba batholiswe usizo, kodwa sizabe silokhu sikhangelisisa kunani lethu lamagama abaswelayo laba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association Zichia, unkosikazi Mary Maimbo, uthi umuntu wonke uyaludinga usizo lukahulumende.
Mina nxa ngikhangele isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Ngani ngoba abantu kade sebejayele ukuzithengisela emisikeni yabo ema-flea market labazisebenzayo. Konke kwamiswa nguhulumende kwathiwa bami. Kwahanjwa kwayekhitshwa lapho ezindaweni lapho ababethengiselwa khona kwathiwa kuyaspreywa. Kathesi kuthiwe kungamagcike kungela ngisho lalutho.
Isakhamuzi semzini weBudiriro, umnumzana Victor Dube, uthi abantu bonke babhekane lobunzima ogoqela abasemadolobheni.
Lapha elizweni lethu singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kasibo bantu.
Kwagcizelelwa ngesinye seziphathamandla zebandla eliphikisayo eleLabour Economists and African Democrats LEAD, unkosazana Thathenda Siziba.
Sisinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya.
Ukukhethwa kwalaba bantu abakuhlangothi lwabaswelayo kwenziwa kulandelwa umthetho we-Social Welfare Act, wona ochaza kabanzi ukuba bengabanjani okumele batholiswe lolu sizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amapholisa namhlanje abophe ummeli weHarare West edalele ephalamende olilunga le-MDC Alliance, unkosazana Johanna Mamombe, labasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende. Ababotshiweyo laye bakoqela unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marhova. Ngesikhathi sisiya emoyeni bebelokhu bevalelwe enkambeni yeHarare Central Police Station. Abathathu laba bebephakathi kwabasakhulayo be-MDC Alliance abatshengisele besithi uhulumende kumele anakekele abantu abaswelayo ngoba sebebulawa yindlala ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ubotshwa kwabo kuza ngesikhathi amapholisa esithi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu, 26,398, phezu kokwephula umthetho we-lockdown. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngenani labantu asebebotshiwe. Kodwa le yinto esolwa ngezinye inhlanganiso ezithi amapholisa akuleli dolobho alobandlululo, ikanti-ke njalo abopha abantu lalapho okungafanelanga khona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyehoza, unkosazana Magodo Ngamahlangu.
Siyananzelela ukuthi nxa kulezigigaba kumbe kulokuphithizela elizweni laseZimbabwe sithola ukuthi khona uBulawayo ubanjwa ngesandla esingayisiso. Kukhanya konke okubi iBulawayo ikhutshwa ihambela phambili. Ngizatshengisa kakhulukazi ndanika isibonele ngoJanuwari 2019 ngesikhathi se-shutdown. Abantu bakoBulawayo bazithola besenkingeni zokuthi bahlukuluzwa yilaba ababevimba imigwaqo besenza ama-tollgate. Amapholisa ayekhangele ebhadalisa abantu ama-tollgate uma uhamba ngenyawo obhadaliswa, nxa uhamba ngemota obhadaliswa. Amapholisa ayebhekile ngaleso sikhathi konke lokho kusenzakala, kazange avikele abantu. Kutheli sithi lisiyatshona ela ntambama, amapholisa yiwo ayesephithizela esetshaya abantu, esebopha abantu, esesebenzisa ama-list. iBulawayo yaphuma ihambela phambili ekubotshweni. Okuhlupha kakhulu lakathesi nge-lockdown naleyo, uyathola ukuthi khona iBulawayo kwezokubotshwa yihamba phambili, konke ekuhlukuluzweni ihamba phambili. Umthetho nxa usiwukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo, ngoba ngwananzelela futhi lo limi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho kobulawayo uqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni, kuhlala kusenzakala. Yikho ngananzelela ukuthi njengewoza sili ingxenye yemathebeleni collective sakhuluma lolu daba salubika kumongameli welizwe ukuthi akukekukhangelisiswe lokhu ukuthi kulokhu ephula komthetho. Sikakhangela i-lockdown kakwathesi osikhuluma ngokwenzakalayo. Mhlaka-16 April 2020 abantu bathaya koBulawayo e-City Center.
Bakhona abathi amapolisa engabopha abantu asuke ebafake engozini yomkhuhlane we-coronavirus ngoba ebahlanganisa nje kungabi indaba zalutho.
Impilo zabantu zasengozini nzanika isibonelo ukuthi mhla ka 16 April silelunga lehoze lase town lilanda imali yalo lisathatha imali yalo bamkhipha engu number 5 eWestern Union airline le Equity card wathaya ngamapolice la ngamasocha labanye belalisiwe kompana ko hype ekulalisweni phansi kompana sikhuluma ukuthi COVID 19 itholakala kuma surfaces nxa sikhangela ukuthi itharana lana babelele kuyo bechaywa yayingabaniki umkhuhlane na sikhangela abantu bachaywa semabhasini kumhla ka 16 April 2020 yilo usuku owachaywa ngale khona odadewethu be-Country Park betshaywa bethethiswa ngamazwi okuthi bangamandebele bethethiswa ngamazwi okuthi bangabesifazana ungabona umpholisa ezetshaywa umuntu ongesifazana emtshela ngama-hips ngezinqe zakhe ngani ngani ngasaqhuba umthetho e-Westcom ngikhuluma nje kuthange abantu bebebotshwa ukuthi abalanga maski yebo kababalanga maski asokwali kodwa amapholisa ebebahandikhafa ngathuthu sikhuluma nge-social distancing nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesi-close together because i-social distancing i-endikhafa sayivumele
unkosazana makoti ngamahlangu ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise Woza isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubesemhlanganweni ngakho ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC. Umsekeli kamphathi ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mtholi namhlanje uchaye sobala njalo ukudlephana okukhanyaso uqhamuke phakathi kwebandla lezanu PF ngokuchothoza umphathi ntambo ubona ngezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba umnumzana Sibusiso Moyo esithi engaba ezama ukumbulala. Eloba enkundleni yeTwitter uMtholi uthe uMoyo usebenza lomyeni kaphathi ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Christopher Mtshangwa emizameni yokumenzela ububi obuthize besebenzisa ubungcitshi ababuthola empini. Ngakho uthi ucela imithandazo kuZulu ngoba esehlalela evalweni njalo impilo yakhe isengozini. Yizo lo Mtholi ulobe enkundleni inye njalo esola unkosikazi Monica Mtshangwa esithi usebenzise imisakazo lamaphephandaba kahulumende ukumngcolisa esebenza lomkakhe. Lokhu ukwenze ngemva kokuba umsakazo we-ZBC wethule udaba lapho uMoyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kaMtholi awokuthi eTanzania aliqhubi kuhle imizamo yokulwisana le-coronavirus. Inkundla yeZimline ibika kubana uMtholi ulobele njalo uMoyo incwadi emkhumbuza ukuthi kayisuye inhloko kahulumende ngokunjalo uthe kumele achiyane lokumchothoza. Ukufuthela nalokhu kufana xathula lokho okwandulela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mgabe embusweni. Abanye bathi uMtholi engaba ethunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo lokhu kungaba kuveza sobala ukuthi uMnangagwa labomoyo sebexabana. Untungameli Nkomo uxhume isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma ombuze ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Thina ebandleni lethu silazo iziqondiso esizilandelayo ma kuthe kwaba lento engasiphathi kuhle. Silawo ama-processes esiwayenzayo, silazo ingatsha ezilalela njalo zihlungula indaba ezinjalo. And ngokufanayo futhi ngiyazi lokuthi kuhulumende kunjalo futhi. Kusuka kumangazi ke kubana umsekeli kamphathi ntambo we-information akwanise ukubhala into ezinjalo ngomunye wakhe. Akula yini khona ngala yikuthi angazi ngisebenze mina ema-ofisini ona lawo abo minister so ngeke ngabakwazi. Kodwa ngiyethemba ukubana hayi kumele kube khona phela indlela ezokuthi into ezinje ziqondiswe ngazo hatshi ukubana zibhalwe ku social media njengalokho okwenziwa ngomnumzana uMtholi. Kodwa ke njengoba siyidemocracy, I'm sure abantu bonke balelungelo lokwenza ngilangoba yipi afuna ukwenza umuntu. Kodwa nxa ukwenza kumele bekwazi lona lokho kule Jesus ethize kumbe lokho hayi kunchiye endaweni ethize kumbe esigabeni esithize. So hayi angazi kodwa mina ebandleni lethu hayi amuntu kona kusezelele lama faction lapha kwaphela kudala lokwana. Nxa kukhona hayi mhlawumbe sasa kubona awenge wakuphikela. But kwakathesi bengezwa mina omunye umuntu okhala kumbe okomplaina ngento zonalezi ezama faction ngaphandle kwakhona okuqaliswe ngumnumzana uMtodi.
Bakhona abathi uMtodi engaba esetshenziswa ngumnankagwa ngoba wenza yiloba yini ayifunayo kodwa kajeziswa akula lutho lwenzakalayo kuye.
Ubaba uMnankagwa nguye esimuntu ngesiNgisi appointing authority ezikhundleni zonke zona lezi esizikhulumayo. Ngakho ke kangiboni ukuthi kona angasebenzisa omunye umuntu nxa elodaba lwakhe olumtshisayo kumbe kulo muntu ongasasebenzi ngendlela angabe ekhangela ukuthi ngabe usebenza ngayo. Ulawo amandla ubaba uMnankagwa njengomongameli ukuthi athi fire or hire. Ngakho ke kangiboni mina ukuthi kona ngaba lesidingeko ukuthi asebenze esebenzisa omunye umuntu ukuthi mhlawumbe sithi adi reach to his enemies kumbe into ezifana lazo nalezo.
Umnumzana Joseph Chuma yisiphathamandla sezano PF ukuhlaziya lolu daba. Untungamile uphinde waxhuma njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Izano PF ifana lebhulugwe esililidala kakhulu okudala lokhu livalwavalwa ngezichibi ezihlukahlukeneyo. Kayisavaleki sokuwumonakalo omkhulu osuwenzeke kiyo ngokuba awungeke vele uphile ngokwethusela abantu nge-tribalism, nge-corruption impilo yakho yonke. Akusebenzi kanjalo kuze kuye kudilike. Kulapho asebekhona namhlanje bayapheja laphana kuvuleke ngaba phejela kuvulekela kuphejela kuvulekela. Ngiyama-faction ilezi nhlangano niso phakathi kwenhlanganiso ilezikhulu phakathi kwezikhulu ilezinkamba phakathi kwezinkamba iphila kanjalo vele ilabantu abayizikhulu kwabanye abagcina abanye abondla abanye phakathi kwayo. Ngakho ke lesi siyaluyalo sihlala sikhona kodwa ke ukuya silokho sibonakala kuyabonisa ukuthi kayihlangananga njengendlela le abantu abangabe becabanga khona ukuthi izano PF ingaba liqembu elihlangeneyo. Amandlayo iwathola ngokuba yeyeme ebuthweni yeyeme ekurigena amaele yeyeme ekwethuseleni abantu, yeyeme ekutshayeni abantu. Yona yodwa kayikwazi ukuma, ikwazi ukukhampeyina ngokuba i-divided yona phakathi. Kayilamandla ngokunjalo ukuthi ngamelana lezinye inhlanganiso nxa iyamanga emasotsheni. Kodwa ke lokho esikubonayo vele kuhlala kuqhubeka ngoba kabadingi zulu, baphila ngamandla amasotsha lamandla okuriga.
Umcebisi kamongameli uMnankagwa uMnumzana Shingi Munyeza yena simbone echothoza uhulumende kaMnankagwa esithi ngowababusi ababi abagcwele inkohlakalo, ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abenza yonke inyakanyaka engalunganga. Uthini ngalokho?
Uyabona umfundisi uShinki Mnyeza uyazi ngiyathaba kakhulu ukuthi usezowabona iqiniso njengoba vele umfundisi kufanele libone ukuthi ibandla lezano PF libandla le tribalism lakhiwe nge tribalism izidina i tribalism i foundation i tribalism uzifika ku roof i tribalism lali vele lisuka lasuka nge tribalism laqhubeka nge tribalism libusa nge tribalism. Kuyamangalisa ukuthi uthe segugile ngikhona ukubona abaningi bakubone kudala kodwa kuhle ukuthi lanxa esemdala engaka akubone ukuthi liqembu elibi okumangalisayo. Liqembu le-tribalism, liqembu le-corruption, liqembu lokubusa kabi ngele misgovernance, ngelakho konke ongakubala okwenzakala phakathi kwelizwe. Liqembu elifanele ukuthi ngaba lisekho embusweni, okufanele ukuthi ngabe selasuka njengalokhu esitsho umfundisi uMyeza.
Umnumzana Ifidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxe loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekubulawayo. UMtodi loMtshangwa kabaphendulanga imibuzo abayithunyelwe yiStudio 7. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezezihlala emazweni olo Diaspora Forum. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa likhumbule isihloko. Ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Abanye abeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana abakade bebhekane lendlala enkulu ngesikhathi se-lockdown sebethole usizo lokudla oluvele enhlanganisweni ezizimeleyo. Intethele zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Kule nani eliphezulu lamantombazana adabuka eZimbabwe eliphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana. Kodwa ngenxa yemithetho yehlelo lwe-lockdown okuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ibhizimusi laba kulumsebenzi lalo limempo okwakhathesi. Lokhu sekubone iningi kakhulu abokuza libhekana lendlala ngoba kungela mali engenayo ngesikhathi se-lockdown. Abenhlanganiso ebona abakulumsebenzi kweleBotswana eyesi sonke bathi bakubone kufanele ukuphathisa ikakhulu abokuza ngokudla ngesikhathi se-lockdown. Umqondisi wenhlanganiso yesisonke uNkosikazi Toshbeka uthi inhloso yabo ukuphathisa abadlula amakhulu ayisificamunwembili i-800 abanye babo abaligciwani lomkhuhlani wengculaza.
Yes, this is the initiative we initiated to support mostly HIV positive sex workers.
Luhlelo lokuphathisa ikakhulu abagula umkhuhlane wengculaza. Sesiphathise abanye sikhuluma ngabathengisa umzimba abokuza.
Talking about migrant or foreign sex workers.
Obona ngohlelo lokunikeza abakulumsebenzi ukudla, umnumzana Mandla Pule uthi bakhangele kakhulu abaphila legciwane lengculaza kumbe abalamantwana abancane.
And our priority groups are sex workers, especially non-foreign non-citizen sex workers, because
sikhangele kakhulu abokuza ngoba bengafinyeleli inhlelo zikahulumende. Sikubone kufanele ukuthi siphathise abalomkhuhlane wengculaza abalabantwana kumbe abokuza
and who are foreigners.
Umnumzana Pule uthi isikhathi se-lockdown sinzima kwabathengisa umzimba ngoba ibhizimusi labo lihamba uma behlangana lamakhastoma abo. Omunye weZimbabwe ophila ukuthengisa umzimba edolobheni leHaveron engafisanga ukubethwa ngegama uthi ujabulile ukuthola ukudla. Uthi abalamaphepha aqondile ukuhlala eBotswana njalo kade sibeqala ukulamba ngakho isandla eselulwe inhlanganiso yesisonke siyamukeleka. Umnumzana Mthabisi Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eHaveron uthi kulinyathela elihle ukuphathisa abasebunzimeni ngesikhathi se-lockdown kungakhathalekile ukuthi basebenza bekuluphi uhlangothi.
Abantu basebenza kuma sectors achiyeneyo akukho kithi ukuthi we judge them. Okuqakathekileyo ukuthi baphathiswe ngokudla njengoba sikwazi ukuthi ngalesi sikhathi iningi liyaswela.
Kulaba izinkulungwane phose eziyisikhombisa yakoba leBotswana labo kuza abaphatheke kubhizimusi yokuthengisa umzimba kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sezisungule inhlanganiso yokuqoxa uxhaso oludingwa ngosowabo abalempilo esibhidlizwe yibunzima obulethwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inhlanganiso lebizwa Zimbabwe United for Progress iguqela osomabhizimusi, abezombusazwe, amagqweta labantukazana abadabuka eZimbabwe. Obona izemithetho kulinhlanganiso umnumzana Vusi Muzisipanda uthi inhloso esemqoka ikuqoqa uncedo oludingwa abeZimbabwe asebehlupheka ngenxa yenhlupho ezidalwe coronavirus.
Abantu abaningi kakhulu abathola ukudla, kanti nalabo abafanele ukuthi ngabe bayathola usizo lusuka kuhulumeni walapha kwelase South Africa ngabalufinyelele ngoba beyizizalwane eziphuma ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Sibanda uthi banenga beZimbabwe abalokhu bagcina kusebenza ngesikhathi kusethulwa uhlelo lokuvalelwa ezindlini ngombimbitho. Uthi lokhu sekubachiye belambile bengalamali ukuthenga ukudla lokubhadala imithelo yezindlu abahlala kuzo. Uthi lobanje abanye sebebuyele emsebenzini, banenga abalokhu bengakavunyelwa ukubuyela emsebenzini. Laba bagoqela izinkulungwane zabeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela emahoteleni kwezokwakha lezindlini zabelungu. Usibanda uthi inhlanganiso yakhe le iza kuyadinga usizo kwabapha uncedo lwemali olokudla olweza amabhizimusi laloba kungapi abangathola khona uncedo oludingwa izalwane zeZimbabwe lezi.
Injongo yale inhlanganiso ebizwa ngeZimbabweans United for Progress kuyinhloso mhlawumbe eyokuvuselela ezomnotho elizweni laseZimbabwe kusuka ebantwini abangaphandle ngokuba siza ukuthi babe nendlela eyokuthathulwa zonke asebethe baluthola eminyakeni beluthola lapha kade behleli khona baluphindisele eZimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili lolihlelo. Uthi iningi labeZimbabwe laba abasenelisi ukuziphilisa bona lezihlobo zabo esekhaya.
Siyakwamukela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ziqoqane ngesikhathi lesesenzima ese-COVID-19. Siyananzelela ukuthi silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokudla. Silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokuthi bathole i-UIF. So ke imizamo yonke ke ukuthi abantu baqoqane siyayamukela kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi lunga lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhathazekile ngokuthi iningi lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso zomphakathi ezidabuka kule mandebeleni azinxuswanga ukuba ingxenye yalo hlelo.
Inkokhelo okukhulunywa ngazo angikholi ukuthi ziyakwazi ukuthi kwenzakala ne-Hillbrow, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala ne-Uvalle, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala ne-Cape Town. Angikholwa futhi ukuthi amabandla abawafakileyo laphana yiwo wodwa njalo yiwo lamanamba abantu abakhona kule ndawo. I-ID yona yinhle kodwa ngendlela emiswe ngayo kamboni mina kuzaphumelela lokho.
Kodwa ke inkokheli zale inhlanganiso zithi kayisoke ithathe uhlangothi njalo izasiza wonke umuntu weZimbabwe ungakhathalekile ukuthi uvela kusiphi isabelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Abongi bavumelene ukubana kabaseyi kukhalala umsebenzi njengalokho abakade bekulobele kugatsha lwezempila kahle ngemva kokuba uhulumende sebavumele ukubana basebenze nsuku zonke okweviki eyodwa bathathe ikhefu lwamaviki amabili andubana baphindele njalo emsebenzini okwenye njalo iviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi bebazise uhulumende ukuthi sebethatha isinqumo sokukhalala umsebenzi kusukela mhla ka 13 kwenkwezi ngoba uhulumende ubesethethe isinqumo sokuthi abongi sekumele basebenze nsuku zonke. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo uthi amalunga akaseyi kukhalala umsebenzi ngoba uhulumende esevume ukuthi basebenze iviki eyodwa bathathe amabili bephumula.
Fortunately last night they have
izolo lokhu bathethe isinqumo esisha esichena laleso abesifakile sakuqala sokuthi amanesi angasebenzi amahola ababejwayele ukusebenza isikhathi sonke lesi bafake isinqumo esisha sokuthi basebenze amalanga amahlanu ngeviki bese bethatha ikhefu lamaviki amabili ukwenzela ukuthi amathuba awana bahlangane legciwane leli abe malutshwana.
Unkosikazi Melissa Zulu ongumongikazi wakobulawayo uthi bayalamukela lelinyathelo.
Lelinyathelo elithethwe nguhulumende mina njengomongi ngiyalamukela ngoba ebesivele sikwala yokusebenza nsuku zonke. Ngakho nxa ngizavunyelwa ukuthatha amaviki amabili ngingasebenzi kungcono ngoba imali engiyitholayo ayisalingani lomsebenzi engiwenzayo.
Unkosikazi Melita Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi abongi kumele bananzwe ngoba umsebenzi abawenzayo umkhulu. Incwadi ebhalwe ngunobhala wogatsha lwezempila kahle uDokotela Agnes Mahomva iqondiswe kubaqondisi bezibhedlela zikahulumende ezabelweni iveze ukuba inyathelo lokusebenza iviki egcweleyo lizaqala ngeviki ezayo mhla ka 18 kwenkwezi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa ke singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Hhayi sebehloliwe ukubana balegciwane lobahatshi ele-COVID-19 eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingama-20,23,927. Siluqeda ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.